isendaba ku VOA indebele.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 namhlanje ngo lwesibili ekuseni mhla ka 10 kuMbimbitho 2020 ngo sithandekile mhlanga. Endabeni zethu namhlanje ibandla le MDC lithi umeya weChitungwiza lelinye ilunga laleli bandla babotshiwe ngamapholisa ezono ntambama njalo bakhangelele ukumisa phambi komthethwandaba kamantshi namuhla. Ibandla lezanu PF lithi amalungiselelo omcimbi wokunanza ilanga likazibuse Independence Day ozakwenzela kobulawayo kwakuqala selokho ilizwe lathola uzibuse asekusibanga esikude.
Enye into ekumele sibe siyithola kwi-independence yikuthaba nje singabantu bezimbabwe esithi ngesikhiwa i-happiness. Akula kuthaba laphezulu ngoba kathesi nxa ngikhuluma lawo isinkwa si-$24 khonapho ama-usa wona lawo siyathathwa ngohulumente. Umuntu uyakufola kumbeni 250 kumbeni 300 ipona
zambe izasebenza imizamo kahulumende eyokuthi kulicala ukungase abantwana esikolo kusukela ku-early child development kusiya e-primary laku-form 4 okulesigwebo eseminyaka emibili kumbe inhlawulo ye-$4,800.
Nxa umzali ehleze labantwana lentandane ngabasebenzi izifuyo ziqedwe imkhuhlane lokoma emasimini akula lutho imali kayikho kana muntu ongamsiza uyambopha usithi umbophela u-50.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ibandla le-MDC lithi umeya weChitungwiza umnumzana Lovemore Mayikho lelinye ilunga laleli bandla unkosazana Wendy Makhaza babotshiwe ngamapholisa izolo ntambama besanda ukuphatheka emhlanganweni obuholwa ngumkhokheli waleli bandla umnumzana Nelson Chamisa emahofisini aleli bandla eHarare. Abakade bekulo mhlangano bachithachithwe andubana ababili laba babotshwa ngamapholisa wona abikwa abehlezi phandle kwamahofisi la. Umhlangano usaqhubeka. Ababotshiweyo bakhangelelwe ukumiswa phambi komthethwandaba kamantshi eRotten Row Courts kusasa eHarare. Betheswa icala le-criminal nuisance ngesiNgisi. Ibandla lezanu PF lithi amalungiselelo omcimbi wokunanza ilanga likazibuse Independence Day ozakwenzelwa kobulawayo kwakuqala selokhu ilizwe lathola uzibuse asekusibanga esikude. Lo mbuthano uzakuba senkundleni yeBarberville Stadium ngobulawayo ngeviki ezayo. Lanxa imbuthano efana lalo yande ukwenzelwa enkundleni yeWhite City, abanye bacabangela ukuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa wenqabile ukuthi uqhutshelwe kulenkundla ngoba wasinda lapho kudubuka ibhomba kulindawo ngomnyaka ka-2018. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli sebandla le-MDC kobulawayo umnumzana Sweden Chirowoza ukuze sizwe ukuthi bona bathini ngokwenzakalayo.
I-independence yinto enhle mfowethu independence into ekwabithekayo into vele eyokuthi wonke umuntu oseZimbabwe kumele athabe. Kodwa phela sizananzelela ukuthi i-independence leyo khanya kwaba i-independence eyabomgabe labanye ababevele beyiba abaletha abantu ababebambe abantu njengesigcini khonapha ezweni. Uzananzelela ukuthi i-independence yaba ngeyabantu ababethandwa umgabe yayotshiya bona laba abantu abezapho antsho abanye behlukuluzwa. So khanya ngani i-Lancaster House Conference yayingeke ukuthabisa izanu kuphela. Uzananzelela ukuthi namhla abaphethe intambo zonezi intambo zikahulumeni yibona laba abantu ababevele besekela umgadi. Sithi banuthi uZulu wonke katholi into emele ibe yimfanela ye-independence. So enye into ekumele sibe siyithola kwi-independence khonapho umfowethu yikuthaba nje singabantu bezimbabwe esithi ngesikhiwa i-happiness. akuda kuthaba na phezweni ngoba athe sinxa ngikhuluma lawo emfowethu zananzela ukuthi isinkwa si $24 khonapho ama user wona lawo siyathathwa ngohulumende umuntu yabuhola kumbeni 250 kumbeni 300 bonds eyokuthi ilokhu zenini ivalue vele ngelanga iyabihlala ichintsha angithi abadala labasebenza kudala amapension akusenda ngoba phela dliwa yi-inflation khonokho osokwalethwa umnanga labanye bakhe so independence nasikhuluma ngezombangazi ye inhle ukuthi sasuka from estate from esanini sokuthi sibuswa ngabantu abavela ngaphandle kwezweni kodwa siya asibe kuthabe elizweni kumele sinothe elizweni sithabe abantwana bethu bengabi ngabantu abayisithetheli kwamanye amazwe sibone phela bechela anje beqhubeka ngenhlelo khonapha ezimbabwe kodwa isiyo indaba ekhona lapha ezimbabweni kodwa
manje libona ungani abantu bazahamba ngobuningi na enkundleni yepapa fields lapho esizwa kuthiwa yikho okuzaba kulomcimbi khona
abantu bakobulawa ikakhulu abesindebele angiboni ukuthi bengahamba entweni kamnangagwa umuntu owayenguye owayekhokhela umbhuqazwe angikholwa mina ukuthi ukhona ole 5 cents ongathi usuka endlini yakhe alande umnangagwa andilesingaye umuntu vele owaba umuntu ongazange ahlukuluzeke ngesikhathi phela kubhuqwa abantu besindebele bona njalo ukuthi baya bekhona asebanothiswa yiZANU-PF laba bantu ungabathola ubabafisi kodwa laba balamakhanda sibili amakhanda asebenzayo anitholi ukuthi uzabona uzulu oya ebabafisi abantu ngibona ukuthi baya bezidlalele ezindlini kodwa ke uzanenzela ukuthi kwesinye isikhathi kuphekha izitshala kwesinye isikhathi kuwosa inyama khona ale ebabafisi bengapha ekhona kodwa hayi khona ukuthi balandi umnangakho lokho vele akwenzakali emandebeleni
Lo mnumzana Sweden Chirowata isikhulumeli sebandla leMDC wobulawayo bekhuluma icingweni lo Chris Gande we Studio 7. Ukhulumende uthi sokulicala ukungasi abantwana isikolo kusukela ku early childhood development kusiya eprimary la ku form 4. Okulesigwebo esileminyaka emibili kumbe inhlawulo yemali engamadola afika phose inkulungwane ezinhlanu $4,800. Lokho kwethulwe kugwalondaba lukahulumende ngokusemthethweni Government Gazette ngolwesihlanu. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lo wake waba ngumphathintambo wesikolo umnumzana Thandeko Zintimkandla ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Nomzane labalaleli uDubo ngathi uhulumende ukuthi kwesinye isikhathi angiwazi ukucabanga njani vele uya esikolo kumele kube lelungelo lomntwana wonke ngamunye ngamunye lokho kakudingwa yiloko ngesilungu esingathi yi-fundamental right kodwa-ke uDubo lube selisiba lapha angithi lokho nakuthiwa lo lalo mntwana olelungelo lokuya esikolo ngaba lesi sikolo akubhadalwa akubhadalwa lutho kumbe kubhadala ingcosana nje kuphela kodwa njengoba sekubhadala izinkalakatha zezimali abadala babazali abangelazo imisebenzi ingekho le mali yona leyo engatholakaliyo njengoba isimo sinje okade kuyaba licala bani lona lelo elinjalo uyabe usithi owehlulekuleyo ngubani angithi uhulumende kathi yebo abantwana kumbe abeprimary ngababuye bazofunda mahhala athi uzabhadala yena abe sesemzalini nansi indaba yomntana akho ngabe uyazofunda xa engabuyanga siya kubopha kodwa nxa umzali ehleze labantwana le ntandane phela abantwana imini kayilingana abantu balabantwana abaningi le ntandane abazigcinileyo ngabasebenzi izifuyo ziqedwe yimkhuhlane lokoma emasimini akulalutho imali kayikho kana muntu ongamsiza uyambopha usithi umbophela ukuthi uthele
manje wena ngokubona kwakho yikuchitha isikhathi niloko kukhulunywa nguhulumende kumbe inyathelo leli ngalifakwe eceleni baqala bakhangela izomnotho
yebo ngabe inyathelo leli liqale lahluzisiswa ukuthi kanti vele nxa bekhona abantwana abangayi ezikolweni kanti ezikubangelwa yini mhlawumbe kulezi zathu ezinkulu kodwa engikwazi yikhona lokuthi kanti nxa umnotho uwele phansi bu njengalokhu baza hamba ngani abantwana ingwalo bazithathe ngapi konke nje lokudla khona lisakho bese izikole sengithe labafunda emakhaya ezikoleni zemakhaya kuyahamba njani kukokukelo uhulumende ngabe yena uthethe ingqondo wazigcilisa ekuhlolisiseni ukuthi konke yena angakwenza usekwenzile ukuthi wonke lakuloo lalowo mntwana aye esikole xa engazange akagcilise ingqondo zokukhupha lezi yomgoqo ezaphambanisa ukuhambisa abantwana ezikolweni uzichithele isikhathi nje uyazifonela yena yedwa abuyahleke yena yedwa ngoba soze kusebenze lokhu
imfundo yona yezimbabwe yayithiwa ikuzinga laphezulu nxa iqathaniswa lamanye amazwe awezwekazi le-Afrika ungathini kathesi ilokhu injalo na ilo hlonzi
kanti labanaleli uhlonzi olungaba khona kalezi sokuhlonisa kuningi okonakalayo ngoba khangela izikolo zibizi ziyagula ziyabiza abantwana kabasayi ezikolweni lalaba abafundayo abathele thuba lokufunda kakufundeki ngoba ababalisi bayakhonona gabala mali gabalakho kokusebenzisa ngakho akula muntu owakwathi ekhonona ngaba asebenze ngenhliziyo yakhe yonke ngibona ngathi mina sibili yebo yeyi lo hlonzi kodwa uhlonzi lolo luyalokhe lunipha lusiba libuthwane ngenxa yokuthi izinto zakhona vele kazihambi kuhle into yokuqala suthisa lo wenza umsebenzi abe sekwenzake laye ngokuzinika mabu ubakuza uhlonzi bani abazabalala abayenza imisebenzi ngabayi abanye baze bahambe abafundisi umculo omele afunde kutho ukuthi kakula nto ayitholayo nombalisi laye kazimenyeli umntwana azanika impendulo mhlawumbe ezingayisizo umbalisi yakwedlulisa isikhathi kuphela hhayi hlonzi alisekho
lo mnumzana Thandeko Zinti Mkandla owake waba ngumphathisikolo ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eseGwanda ngesikhangele indaba eziqhamukayo namhlanje ezokumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo umnumzana Somvelo Dlamini owayemeya weVictoria wedolobho leVictoria Falls osanda ukuxotshwa emsebenzini libandla lakhe le-MDC usemangelele umkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa lenye inkokheli yeleli bandla esithi kaxotshwanga ngokusemthethweni ibandla le-MDC lalisethesa ukhansela Dlamini icala lokwala ukusuka esikhundleni sokuba ngumeya anike isikhundla ukhansela Margaret Valley kawadi 1 kulelo dolobho ibandla leli lithi kwakungafanelanga umnumzana Dlamini angene emncintiswaneni wokhetho lokudinga umeya lapho anqoba khona ukhansela Valley ngamavoti angu-8 yena uValley wathola 3 lokhu ngokwesithathu exotshwa ebandleni umnumzana Dlamini kodwa aphinde abuyiselwe uthi akuso MDC Alliance okufanele imxotshe njengoba yena eku-MDC ekhokhelwa umnumzana Wesley Ncube elokhu izimele lanxa yamanyana le-MDC Alliance phezu kwalokho uDlamini uthi kaphiwanga ithuba lokuzivikela kumbe ukumiswa phambi kwe-committee ye-disciplinary lokuthi achasiselwe ukuthi uvele uxotshelwane uthi umnumzana Chamisa ulobandlululo ngokufuna ukuzifakela omhlophe esikhundleni kukanti uphinde wambandlulula njalo uDlamini ngoba omeya bemaswingo leChegutu abangena ezikhundleni ngendlela efanayo leyakhe bengaxotshwanga umnumzana Chamisa kakaphenduli kulolu daba owesilisa owegokwe oleminyaka engamathumi amabili ubulele abantu abahlanu emzini munye elusulu ebhinga ngolwesihlanu olwedluleyo abagoqela owesifazana lomntwana obesemhlane kanye lomunye obeleminyaka eyisikhombisa uxotshanisane lowesifazana lo wambulalela emasimini kwathi abanye wabangenela emakamelweni abo ubophele inkomo esihlahleni laye wayigamula yafa waphinda wagamula le nkonyane yayo ubikwa esenkambeni yelusulu police station lapho okusadingisiswa ngalolu daba inhlanganiso ye-National Peace and Reconciliation Commission Ithi isiqalisile ukulungiselela ukugepha nokungcwaba kutsha abantu ababulawa ngesikhathi segogorawundi. Njalo umongameli Emmerson Mnangagwa uzaphatheka emhlanganweni omkhulu wokucanda indlela yokuthi uhlelo lolu luqhutshwe njani endawonye lezinduna lenhlanganiso ezizimeleyo labanye. Umkhokheli walenhlanganiso uJustice Selonare uthi sebelokhu besebenza isikhathi sonke lesi ukwenzela ukuthi uhlelo lolu luqhutshwe kuhle. Njalo kuhlezi kule mihlangano lama-workshop lapho kuphatheka lezinye iziphathamandla zalenhlanganiso ezikhokhela lolu hlelo ezivalisa uMnumzana Leslie Ncube noNkosazana Nokuthula Dube weUkuthula Trust. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli beStudio 7 abasithumela wona ngeWhatsApp.
Lo okhulumayo umntwana enhlabathi wagwena ukhulume lapha eJoza kwelasemzansi. Mina kakho ngokuhluthunela umgabe namhlanje umbuso sokuthiwa nguhulumente omutsha. Okumutsha uMnangagwa embuzweni, mina kakwa ukudala ezimbuzweni. Okwaba yiminister of defence force ngesikhathi se-ground ngeyethumeleukuthi namhlanje ngamalebulayani lapha la ayakehambe. Sinselo mgabe sengu-prime minister wazalwa ngu-president umgabe yokube bonke bandala besidla bonke bephuza bonke isobho. Siyabezwa bakhuluma ogawula badekele nguhulumente omutsha sokula malungelo sokulungisela ogalo. Ilizwe lelwazi ngangangeke yikho lisiwa west lingenza ukuthi ayizwane biza umhlangano bahambe kodwa bandebeleke lani kulande into zezane into zempumalanga nezilincede ngalutho. Khuluma eliyarojwa kuthiwa uncwete amathambo amathambo ancwete kowathi kungazange kukhulunye indaba le ikhulunywe kahle abantu bebotshwe mawumele bebotshwe lingarojwa bayekeleni babize umhlangano bo-white sithi babize bo-B F lapha lingayi. Sabonga kulenda.
Salubonani balaleli labasakazi basaza bahlela balaleli abasa abathandekayo. Mina kanjeubona usupho oludlule lukamgabe ngoba uMnangagwa lomgabe yinto yezane. Ngabe funa ukuthi izinto kulali ubalele izizane nefomenye iphathi sibone njengoba anjebona ukuthi kwakufanele ukwenza i-P F kodwa kwehlula balela kuzane njengoba lanamhlala kwebesane. Lokho benza into eyodwa nalenenzwa ezana kula mehluko ozaba khona okuthiwa ungalungiswa uMnangagwa kulanto enjalo engenzaka. Ngiyabonga balaleli abahle.
Sanibonani balaleli nabasakazi beStudio 7. Hhayi bengakwazi ukuthi kuzabuya nakubo namhlanje sokukubo sebekhala sebefuna ukuthi ngabancedisa ukukhala kwabo. Thina sabulawela abantu abaningi bedlule ngulo abanye besenza njani abanye asibazi nokuthi bangabi namhlanje. Thina sabulawela abantu abaningi kakhulu amangcwaba agcwele laphana labantu ababebulawa bezama ukubaleka kunamangcwaba abantu abangaziwayo khonaphana ukuthiwa abantu bakhibo lamanje babadinga.
Njani balaleli igama ngintombi yakonyathi uMamdluli 50-50 amathuba atholwa ngabesifazane alingana lawo ethi labesilisa batho udingeni imali kwezinye indawo alingani la mathuba. Ubaba uyadlala iyinhloko umama uyadlala iyintamo akutshintshi ikhanda angeke lihambe intamo ingekho kodwa intamo angeke ibe phezu kwekhanda iyodlala ingaphansi kwekhanda njalo nje angeke kwenzakale. Kela sebhayibhilini Jesu Kristu azange ahambela kumama ubehamba lakubaba. Ubaba yibo abantu abakhokheleyo umama bahambe emuntu. Injalo nje kayingeke ijike uJesu Kristu wayezelwe ngowesifazane kodwa azange ahambe laye wayehamba lakubaba. So i-50-50 le yabanye umama bayinanzelele isuke ibisingani yahluka ibisisenza ingani abantu abangobaba sebengani bathi sisabo mama ngoba lezinsuku ngani alamandla okudlula ubaba. Hhayi 50-50 kutsho ekudingeni imali ukuthi ungavukulele ungumuntu ongumama uthi uba kuza kuya le mali endlini udubo luzalungenela lawe vuka ume ngenyawo kuye kuyiphethe okwakho la ukuphethe lokuyani ukuthi owesifazane uzabeletha ngobuhlungu insuku zakhe zonke indoda uzadliwa izithukuthuku zakhe. Kuyasebenza but lesi sikhathi sesiphila kiso impilo isinzima kakhulu izinto zonke sezifuna imali. So lawe ungumuntu ongumama vuka uyisebenza kodwa lokho akutsho ukuthi ungasebenza susiba likhanda. No uzodlalwa iyintamo umuntu kamlimi ikhanda liyodlala lilikhanda uzedlisile ngaphansi komuntu ongubani.
Ye minjani balaleli, ngiyalibingelela kakhulu ngesikhathi esidengakhulumi nani lapha ngiyabe lokhu ngibhizi ukuthi hayi ebantwini ababuza ukuthi kuyakwaniseka yini ukuthi umuntu alahleke sonke isizwe. Ukuthi kunabantu abahle ngiyabona abama 2000 something noma 90 vele abadala siyakwazi ukuthi hayi eZimbabwe kunzele vele itemetha ukuthi umuntu uyanyamalala sonke izizwe lokho imetha yivele vela sonke imani sayo ebusweni wezalo. Athi ndimetha of zalo iqiniso ngifelayo umangalisi vele embusweni wezalo zasawusizi.
Ya sikhuluma ngendawo ka-Ita Ijamara Samara akutshintshwanga lutho ukhilwa kwamgabe awuphumanga ZANU-PF so the whole of ZANU-PF bakwazi ukuthi Ita Ijamara funga kwenzakalani ngaye kwenzakalani ngaye uyaphila ufile utrafikiwe kwaziwa yibo so bengatshela abantu amanga ukuthi umgabe zimile zathi bengasitheli into engayisiyo ikakhulu ubaba uPhilip Gawule ngamuzwe nje ekhuluma udefenda into engayisiyo eyibona naye umhlophe ukuthi i-wrong iZANU-PF akuyeke ukucatshisa abantu ngamashiyayo namashiyayidi namapholisa namasosha bebulala abantu besethusela abantu ukuthi abantu bangakhulumi izimvo zabo. So uma kuthiwa democracy kumele kube ne-freedom of speech umuntu ayisole ulutho asole so iZimbabwe ayikhululeke politically then into zihamba kuhle. I-politics yaseZimbabwe yiyobulala umnotho waseZimbabwe uma ungaguquka ku-politics ilizwe lalo lizavuka futhi kuhle.
Vuka mthokazi vuka abavuke abantu bakithi sivuke isizwe sithatha izwe lethu sesihlupheke kwanele kumanje sigcwele emazweni nje ngenxa yabo. Vuka mthokazi vuka isikhathi sokudlala siphelile bantu bakithi asifune nini okungokwethu manje.
Livuka njani mina ngokubona kwami ngokuthunjwa kwabantu kunyamalaliswa kwabantu kungumkhuba wezami kusasukela kunguye uRobert Mkabe evele esebenza lo mnangagwa babesenza ulutho lunye bevumelana loba sikhuluma ngeGugura Hall babe yibo bevumelana okhulumayo uMandlovu osefela Buzi.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu eliwathumela kuwhatsapp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Likhumbule ukuthi siya live streamer lolu hlelo. Sibonge labo abasilandelayo kukhasi lethu le-Facebook VOA Ndebele. Silo Eslinzi Hamon uthi litshona njani msakazi, siyabonga. Silo Thabisani Ncube laye uthi amavuko. Lovusi English othi ekhaya ngeke kulunge manje ogawule bazenza iziphofu nje kunzima ekhaya ngisethembisa eGoli. Yebo ke ngombono wakhe lowo. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende we-Italy usevimbele wonke umuntu endlini ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus kulelo lizwe. Abantu abafika izigidi ezingamashumi ayisithupha, 60 million, abasavunyelwa ukuhamba-hamba kulelo lizwe ngaphandle kwalabo abalezizathu eziqinileyo eziphathelane lomsebenzi kumbe ezempilakahle. Abangaphuma elizweni. Inhloko kahulumende walelo lizwe igcizelele ukuthi wonke umuntu ahlale endlini kusukela namuhla. Amakhefa lezinye izindlu zokuzivela kuzafanela zivale ilanga litshona. Lokhu kwenzakala igcikwane le-coronavirus selibulele abantu abayi-463 kulelo lizwe. Inhlanganiso ye-World Health Organization ithi igcikwane leli seligcwele emazweni amaningi. Inhloko kahulumende weSudan Abdullah Hamdok uthi usaphephile kulandela imizamo yokumbulala ngomvulo edolobheni le-Khartoum. Imota zamabhomba zibikwa zidubuke eduzane lemota abezilandelana i-convoy eyinye ithwele yena uMongameli Hamdok esiya e-ofisini yakhe. Izizalwane zakulelo lizwe zibikwa zibuthene lapho kudubuke khona ibhomba njalo zikhuthaza uhulumende ukuthi ahlolisise lolu daba ukwenzela ukuthi olecala abotshwe. UMnumzana Hamdok ubeyinhloko kahulumende ngomnyaka odlulileyo ngemva kokuba ibutho likhuphe umongameli Omar al-Bashir embusweni kulandela ukutshengisela kwabantu ezilaladini. kubikwa kulabanye kubutho abalokho besekela umnumzana Bashir yena oyisebuse kweminyaka engamathumi amathathu njalo ekhangelelwe kusiwa ukhangelelwe kusiwa kwe-International Criminal Court ukuthi ayethonisisa amacala okwephula ilungelo loluntu esabusa. Kwezenzakala eMelika liyaqhubeka uhlelo lokukhetha ozancintisa kubandla lama-Democrats ukukhetha lokudinga umongameli ekupheleni kwalo umnyaka ama-primary elections njalo lamhla bakhangelelwe ukuba seMichigan. Sibonile ukuthi uSenator Kamala Harris weCalifornia laye wayincintisa kuma-primary elections wasedinga izolo-ke yena u-endose umnumzana Joe Biden yena-ke wayengumsekeli kamongameli Barack Obama. Lokhu kwenzakala ibandla leli njalo uSenator Harris ngowesithupha ukwenza lokhu. Kwabaphuma kumncintiswano njalo ingqungquthela ezisele ngumnumzana Biden loSenator Bernie Sanders. Sizalethulela-ke okuzayenzakala kuma-primary elections lawo.
Yebo, mthakazo omuhle. Liyanxuswa kuhlelo lwabasakhulayo ngolwesibili maviki wonke ngo-8 kusiya ngo-9 ntambama. Namhla sihlaziya imibono yabatsha ngokuhlonitshwa kwamalungelo abesifazana nangokuthuthukiswa kwabo. Sigxile kakhulu ekunanzweni okusanda ukwenziwa usuku olwe-International Women's Day mhlaka-8 Mbimbitho. Lina abasakhulayo besifazana liyawathola na amathuba okuzithuthukisa Zimbabwe? Amalungelo enu ke ayahlonitshwa na? Ukuze lingene kuhlelo, thumelani umlayezo lo WhatsApp kunombolo ethi +12024650318. Thakazwa muhle, asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 ntambama.
Yesizwe-ke umculo kaVusa Mkhaya esithi abalalanga. UVusa Mkhaya ngomunye wabasanda ukuthola isicoco emkhosini weNama Awards osanda ukuqhutshwa eHarare. Ukhethwe kuhlandla lomculi weZimbabwe ohlabela ekwamanye amazwe, uArtist in the Diaspora, lapha Themba lizawukholisa umculo wakhe. umculo kaVusa Mkhaya esithi abalalanga, you know. Oh, omunye wabasanda ukuthola imendulo emkhosini weNama Awards osanda ukuqhutshwa eHarare. Lapho ke umculo wakhe wathi abalalanga silethemba ukholisile liwuzwa uphuma ngapha emsakazweni weStudio 7 eWashington DC. Sizoqhuba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga.